Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto, mhlaka 21 Ntulikazi 2019, Mokifu Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokuchithwa komlilo kagetsi.
Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuku abaleke sokuza kuse emadabu kakuhle. Akula gesi sendeziki kathesi gesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona.
Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ubhubha komkhokheli walo.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwa ngele Uganda emdlalweni weVitality Netball World Cup.
Singathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ebeqala ukungena kuWorld Cup.
Baningi abantu asebedinga imithi yesintu kweleZimbabwe.
Babuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba iyeqakathekileyo yesiza abantu.
Linga kutwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokuchithwa komlilo kagetsi emadorobheni lakwezinye indawo. Abalamabhizinisi bathi sebesehluleka ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Kuthi ke uZulu uthi izithebo kasagcineki ezindlini. Abanye abantu bahlala amalanga amabili bengelamlilo kagetsi. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ukuswelakala komlilo kagetsi kwenziwa yikwentsha kwamanzi edamu leKariba. Kodwa ke incwadi kwezomlilo kagetsi zithi ilizwe leZimbabwe kalizange lenze inhlelo eziphakeme zokubhedla umlilo kagetsi. Omunye wabakhala ngokwenzakala okwamanje ezindlini ngumnumzana Terminus Musuku ohlala edolobheni leGwelu.
Amagesi vele asonto ukuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusise namagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuku abaleke sokuza kuse emadabu kakuhle. Akula gesi sendeziki kathesi ngikutshela ukuthi mfowethu igesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hayi ukuthi uzabe buye hamba. Ikube ngekho last 2 weeks. Ngathi about a week ago ngibele 2 days not even ku-charger yena ifoni. Akulanto eyenzakalayo, ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe.
Senkingeni foni. Singathi ke seliphile ngani lisekhaya vele?
Hayi, ekhaya kungcono phela. Ngiyabona ukuthi ekhaya siyalikhulaka ukuthi sibasililo kwenzakale lokhu nalokhu kwenzakale abantu bengani bayakhanya. Yazazi abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa wezesa lawa. Bathi mhlawumbe bazaletha le stage ukuthi bayasebenzela ezindlini ephitha amakhandlela. Ngu-stage 4 lowo, ngu-stage 5 uzaviwa ukuthi vele bayasebehlaba amehla abantu kube semnyameni.
Amafriji kuzobe izitofu pho akudubuki yini nxa ukuthi emagetsi ebuya ehamba?
Vele into eziningi zifile njengamafriji wona kathesi ungabona umuntu ekutshela ma ngaphandle kokuthi ma inamasola kumbe lama-generator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha i-generator alithele i-fuel, i-fuel iyadura. So abantu abanye sebengani babi yenza konoko kwamasola abangani balezi mali zabo. Kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokwana sekuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenza i-mistake yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini. Uyabule mnyama omkhulu ngoba vele uzaswela even ngesingu thing ozayisebenzisa khonapho. So I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka. Angazi ukuthi ukuthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kazokunuka mthokozi.
Umnumzana Terminus Masuku isakamuzi seGweru. Sixoxela esemkhoba 5. Siphinde njalo saxoxa lomnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Amagetsi ikefika la.
acitshwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo 10 ahambe ngo 5 kwesikhathi kodwa hayi wanamhla hayi manje ungcunyana.
Singathi ke kutshoni khona ukunqama agetsi ecitshwa ephenduka esenze nje.
Akusela into ehambayo ngoba izini lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba kuphela business uzaqhatha abantu. Bangayekileka ukusebenza ilanga lonke bathayise kungela magesi but ngemantendi babekhangelela ukuthi bahole laziprodathini loni lizwe ngokwalo liyafa nxa kwehluleka ukuthi kube lamagesi izinto zonke zitshela kahle.
Ezindlini-ke amafriji yena amenjani?
Akusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda abo 2 days engekho amagesi so kusho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudla hhayi sesonakalelwe sibili ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayichiwilayijile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane.
Singathi-ke nxa usukhangela izithebo khonapho-ke pol kugcina senzani senisenza imhwapha sokani usekhaya yini?
Sesiphile ekhaya sibili ngoba sothebe sesidla imhwapha nxa utheo wenelisa ukuthi uthenge manje kathe sanje sikhuluma ngapha semqandeni so ngazi ufake lowo mhwapha ukuziwone kuza kuthathela isikhathi eside uqine usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so esesikwenzayo ukuthi sesidlanela kiyo leyo imbhida labo khabili
pho kuyaphileka nxa kunjalo
kuphileki sibili kuthwalisa abantu nzima hayi sithwele nzima siba ngabebathi kuyakubuyize uzovakashela ngapha la ubuzabona kuyafisa ukubuyela ilanga lingakatholi.
Singathi kulo buzima sibili?
Siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisakwazi ukuyikho.
Paul ngaphuma njani esimeni lesi?
Ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababusayo labo bajonseleke emuva lekhatshana.
Lo umnumzana Prince Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ibandla lezaphu namhla liqhube umhlangano walo omkhulu wokudinga ubusekelwa kwele South Africa. Umhlangano lo oqutshelwe eBeria eJohannesburg ube ngokuqala ngemva kokubhubha komkhokheli webandla lezaphu uMuyi uDumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
Lezinye zihlaba umxhwele beziqhunyiswa emhlanganweni webandla lezaphu ongenwe ngamakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Umsekelo obona ngokoko kwenhlelo zezaphu elizweni jikelele umnumzana John Dlamini uthi bebehlose ukukhombisa abasemazweni ukuthi isikhathi sesifikile sokukhupha ibandla lezanu PF embusweni kungene elezaphu.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Umgcinihlalo waleli bandla kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Silandela zonke indawo ezigcwele abantu bakithi ikakhulu abasha sibafuna bazobeze bazothatha inhlaka zobukhokheli eqenjini ngoba leli qembu lilempilo. IZimbabwe mayingakabuswa yizaphu ayingeke iphume enkingeni kuso.
Ilunga lezaphu unkosazana Angeline Chuma odabuka eSontala eKezi uthi zaphu sekuyilo lodwa ithemba asebelalo lokulungisa isimo elizweni.
Angani abantu bangaza ngobunengi bajoyine izaphu ikakhulu nqisa phethela abako-UK, Britain, New York ukuthi abavuke izaphu seyikhona manje.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga laleli bandla unkosazana Sitshengisiwe Mpofu.
Ngiyagqugquzela kakhulu futhi kithina thina abantwana abahlala la eSouth Africa nabomama abahlala la eSouth Africa asiphakameni. Yisikhathi sethu manje ukuthi sibonakalise isimo sethu esisiyiso esisenze sazogcwala kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana iPithule Maphosa uthi lo mhlangano uchiye abebecabanga ukuthi zaphu isifile bengelankani.
Izaphu ayifi ngokuhamba kwababa uDabengwa njengoba ingafanga lo ngokuhamba kwababa uNkomo izahlala ikhona njalo izaqina ngama-problems esihlangana lawo azadlula.
ezinye inkokheli zaleli bandla ezingenela umhlangano zivela eZimbabwe ziqoqela umgcininxebo umnumzana Mark Mbayiwa lo mnumzana Future Msebele wabona ngobudlelwano baleli bandla lenhlanganiso eziphandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Nhlapo.
Bengana masiva
wenziwe manje
ngilo baba mkhulu babe lobola
yebo kambe izulu kandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ngezomhlaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke namhla ngixoxa lo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube.
Yes ngathi kunjani khona ngapho ke?
Ah ngapha umkhathi uyabanda sigqoka amajesi sisezindlini.
Yes, yakuzwa kakhulu. Yes, ke sixoxeke ngemithi yesintu. Kambe abantu bayabuya yini bezeyidinga imithi yesintu kulezi nsuku?
Ye, bayabuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo, yesiza abantu. Yebo kambe abantu bayayengwa lapha lalapha ukuyekelani imithi yesintu, kodwa-ke yiyeqakathekileyo imithi yesintu ukukhucula umkhuhlane emzimbeni wesigulane nokulungisa ingqondo. Kulungisa church ngoba abantu baphathekile ngendlela eziningi, kodwa ke ngibonayo ukuthi umuthi wesintu uyancedisa kakhulu.
Yes, ngathi ke umuthi odingwa ngabantu abaningi yuphi?
Ngowezisu. Umuthi odingwa ngabantu abaningi ngowengqondo. Umuthi onqesto wengqondo nje okuphambana lo muthi okuthi owembeleko. Imbeleko ngisho abantu abafuna inzalo.
Asikhulume-ke ngakhonoko womuthi wembeleko, uyatholakala omningi kakhulu yini?
Ukhona emuntwini ovele ewaze siyonto ehluphayo, ngoba nxa ephiwa lowo muthi uyaziliswa bobabili umama lobaba bazile ungahlangani bekhangelela isikhathi sokuthi umama uyanini emazibukweni. Ngoba yiyo into etshengiselayo ukuthi hayi umama usebambile engakayi emazibukweni, kuyajika ukuthi hayi selingaqanilisa ukuhlangana sokusele amalanga angalitshumi ukuthi umama azibone emazibukweni. Nxa ilokhuza kweqile iviki elandelayo ilokhu engaziboni sokubotshwa igazi leliyana ngemithi ukuthi lingachitheki.
Kuzobuya-ke imithi yengqondo, kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi babuye khonapho wona ngokubona kwakho?
Okunye kwake kuyukuphambanisana, okunye kusidalwa ngamadlozi akubo. Yikho kusufica ukuthi ukuze ayelapheke into enceda kakhulu ligwayi loleli lamakhala. Okuyadingakala ukuthi ungakamniki imithi yakho wena ageze ngegwayi lamakhala okwezinsuku oyabuwaphebo lona zona. Manje lokho kwekwalandela imithi yakho. Imithi kayisebenzi ngaphandle kwamadlozi ayena lowo muntu omsebenzayo lawakho ahlangane.
Hayi siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya, kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Ungathi-ke nxa ungavalelisa abalaleli ubatshele uthini ngemithi yesintu?
Bengayideli imvelo yabo. Abantu kabahlanganise imithi yesintu lesilungu ukuze baphile kahle. Owesilungu uzalalisa, owesintu ufike ukhucule. Njalo ngokuthandazela kuphela cha, hayi inkani sibili. Umuntu usizwa ngumuthi, umuthi ukhucule ilokhuza umkhuhlane emzimbeni. Ukuthandaza songabuya leda lakho kuncedisa, kodwa umkhuhlane ukhuculwa ngumuthi.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu ngokuthi ubuye kuhlelo lwethu lamhlanje. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungathini lokusasa.
Hayi, iyabonga Dube.
Siyabonga kakhulu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siyawagcina amasiko elamanyama.
Okwamanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hove.
Saka umsakazo omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule umsakazo omuhle besilo nkosazana Samantha Sibanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
mina ngiyaphila unjani mnumzana wobe
ngiphilile mnumzana useIndiana kwelemelika ungaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship singakathinta udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu bengifisa ukuthi siyithinta udaba mayelana lo msebenzi owenzayo awusitshele okuningi
umsebenzi wami ngiwenzayo I'm a tax consultant ngathi ngiyingcithi kwindaba zemithelo ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo njalo sikhangela indlela esingayisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nxa kungumthelo njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo njalo ngiyabhala amabhuku
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo
ungalibona luluhlelo oluhle kakhulu ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlukileyo kweyakho njalo abakwi-environment etshiyene leyakho
asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwelemelika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho kukhona okungathi usuhlangene lakho na
kuningi kakhulu ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kulemelika abantu balapha bayabamba isikhathi ungakhangela ekhaya sibhanothi nehari so kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli ngendaba yokuthi abantu ababambi isikhathi as part of our program siyavakatshela amanye amakhampani alapha emelika asephumelele endaweni ezehlukeneyo lenye ikhampani ekuthiwa yi-Better World Books ethengisa amabhuku especially la esingadinga i-second hand ngibona ngani imodeli le ingasebenza kakhulu e-Africa
waze wangikhumbusa i-interview yami lo Samantha bengihleka ngimchasisela ngathi udaba lo African Time alusebenzi lapha kwele Melika.
Alright,
ngiyakuzwa mnumzana. Asiqhubekele phambili. Asithinteni udaba mala ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Awusitshela umbono wakho mnumzana.
Uthini sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha ukudla kwakhona? Ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudle ukudla kwakhona okuya vele ngiyake ngakwazi ukuthi kuyini ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo ungakhangela lapha emelika nxa ukhuluma ama-american kabhotabhoti uhle ayitshayi khona nhlasi ibili katshona ebhotabhoti edinge ezinye indlela uhlathi ukuthi uzeleni ufunani so uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo so uyabona ukuthi kuyakuthiyene ngendlela thina esi-approacha khona ama-issues so uyakhangela futhi lapha emelika abantu they are private yabona they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama-special questions so futhi ngale ne-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza
sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule Zimbabwe
ngathi kumule Zimbabwe not yet lost ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina amaZimbabwe but into ekumele sibeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintshela izinto yithi thina amaZimbabwe esimele sizithinte so into eqakathekileyo ukuthi kasibambaneni lokho kwezepolitics sikuthiye eceleni siyakhe ilizwe lethu
hayi sikuzwile mnumzana Sabelo Nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
sibongile
isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 iyona username yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa nendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hove mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye-bye
siyabonga kakhulu ke Mike Hove sokuisikhathi sokholo lwesikristu silontukamele inkomo
Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla igama ngontungameli Nkomo usiphathelene namhlanje mfundisi
namhlanje sizakhangela ke incwadi ikamakho esahluko sesihla indima yesithobamu nomunye lapha olamazi athi wona uJesu wayesembuza wathi igama lakho ungubani yena waphendula wathi igama lami ngiligiyona ngubana sibaningi nazi indoda ebuzwa umbuzo esiwubuzwa phasa nsuku zonke xa sifika endaweni ezihlukeneyo kuthi kathi vele thina singobani lindoda endaweni ukuthi ikhulume ibizo layo lonke eliyayise lonina eyayisaziwa ngalo ithi inguligiyona ngubana baningi indoda le isibonisa ukubana bakhona abantu abathi nxa besahamba besaphila emhlabeni balahlekulela ngamabizo abo okuzalwa amabizo abomndeni amabizo abo osendo sokungene ezinye izinto zabaguqula zabanika amagama amatsha indoda lethi igama lami ngiligiyona wasibaningi kanti wena lakho igama ungubani nxa abantu bekubuza bathi ungubani wena uphendula usithini okwenza ukubana le ndoda ibize likaligiyona ngobana yayikwazi ukuthi phakathi kwayo lanxa abanye babeyazi mhlawumbe iyindoda eqotho kodwa lobubi babukhona kuyo bakhona abanye abantu esihlala labo esiphila labo abaziwa ngendlela ezijiyeneyo ngitsho lasemakhaya imbala bakhona obaba labomama abafana loligiyona ngobana phakathi kwabo kuphila imimoya eminingi abanye ngomama olungileyo egumeni kodwa ngaphandle abantu baze bafishe ukuthi bangafanani laye labo baba bakhona obaba abayizilwane lapha ekhaya kodwa nxa bephandle bashaya abantu abalungileyo sengitsho labakhokheli imbala abakukhuluma ngomlomo awuhambelani lezenzo zabo ngobana bagqile oligiyona phakathi kwabo bana umuntu oqotho othembekileyo ume endaweni eyodwa kwazakala ukubana umuntu onjani ngobana le ndoda iyilungile ngobana yona yazichaza phambi kaJesu yathi ngiligiyona ngobana baningi phakathi kwayo wena-ke phakathi kwakho unjani kulana enhliziyweni yakho imicabango yakho lokukhulumayo lezenzo zakho kuyahambelana lalokhu abantu abakwazi ukuyikho khona endaweni ezijiyeneyo na ingabe uthi ungafika kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo uye kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo baningi abantu abanjalo abale moya eminingi abatshintshayo njengonwabo nxa esechurch uba umuntu olungileyo angaphuma abe ngaphandle uba ngenye into abanye ungaza kutsho lokuthi bafundile izenzo zabo zitshengisela ukubana abakufundayo ukuthola izithuba kuphela abazilingisa emdulini kodwa eqinisweni izenzo zabo azihambelani nalokho abanye ngoligiyona ngobana inothabo yabaphambanisa amakhanda abanye lulimi abalukhulumayo abazibona bengcono yonke le imoya yayiphambanisa le ndoda uJesu esebona ukubana le ndoda yadubeka ilabuthongo njengoba ihlela lasemangcwabeni bathi bayibopha iqamula amaketane uJesu ugcine esithi phuma moya omubi kulowo muntu ilapho esizwe khona ukuthiwa umoya kumbe imimoya le yaphuma yangena ey'ngulubeni ziyawela elwandle cela uJesu akhuphe oligiyona phakathi kwakho ube msulwa ube ligama elilodwa waziwe ngalo ungazwabala amagama amaningi hlala eqinisweni lakho abantu bazakwazi njengomuntu weqiniso ungabi mbaxambili cedakala ebantwini bangakufanisi bakwazi ukuthi umbani nxa ubuzwa igama khuluma igama elilodwa
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni babathixo olungileyo ingxele sicela uba umsa wakho usizwele usikhuphe oligiyona bangaphakathi kwethu sihlale sile gama elamukelekayo phakathi komphakathi laphambi kobuso bakho ngojesu yakhuleka amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Wezemidlalo iqembu leZimbabwe lomdlalo wokugqaga ibhola elamaGems libhuqwe ngele Uganda 58-47 emdlalweni walo wokugcina owe 2019 Vitality Netball World Cup. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elamaGems likhalelwe unqoba ele Uganda. Umdlalo uqaliseke umnandi kakhulu ke i-first half lapho kamantombazana aseZimbabwe atshengisele ukubana ke ayadlala kodwa akhanya ke esekhathele ne-second half lapho ke iqembu lamantombazana e-Uganda labuye lenqoba eleZimbabwe. Kubonisile ukubana ke ulwazi esingathi i-experience abeZimbabwe abalalo. Befika kuleli babengaziwa amaGems kodwa sebedume kwamagama. Bathandwe ngabantu abaningi ngokudlala umdlalo wokuqhaga ngezinga eliphezulu kunye nabalandeli babo abalandela leli qembu kwimidlalo yonke. Unkosazana Elsan Lovu udlala iqembu lamaGems.
Ngidlala ugolatsaki babethu ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta olalong and into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup. And njengoba lalibona umhlaba wonke jikelele sasizama kakhulu and lathi sikhangelela ukuthi nxa kuthiwa sesibizwa ukuthi uye kuma-trials sukuyenza into ezinhle. Abantwana ebanjanjile ngakhuluma labantu abangu-2 from Australia besithi sitshintshane amanumber ama-emails so angazi because bazambamba khona la nxa be-serious.
UmaNdlovu uyaphambili kuthaza intsha ukuthi iphatheke kumdlalo we-netball.
Yabonani umdlalo we-netball lapho esiyakhona esibuyela khona sebewuphakamisile. In fact girl child sembona kumele beqakathekise aba-5. Yabona ingandathi kumele sibe le-sponsorship njengabafana.
Uthini ke kubalaleli abalaleli ezimbabhathisi amantombazana?
Njengalitshelayo yona guys okuqala ngakalitshela ngiyathanda lonke ngiyabonga nge-support. Njengalitshelayo yona yalantoke zamani okuncane ngancane kancane libuye ku-sport uyakhona ukudla nge-sport never know impilo yakho kusasiyavuka njani.
Zinengi izizalwane zezimbabwe ezibuya zivela endaweni ezitshiyeneyo ukuzosekela leli qembu. Omunye wabo ngukhumbulani Ndlovu.
Idliwe kambe but well ama-girls azamile kakhulu and we hope that next time we buya or wherever the World Cup is that I think this is a learning curve bazokwenza better than this and silapha nje ngoba sifuna ukuthi bavalelise ukuthi bahambe kahle sebezobuyela ekhaya.
Unkosazana Siphiwe Mungoni hobukela imidlalo yonke yama Gems.
Sesibukela amankazana bebedlala kahle sibili sikholisile from the first day they started playing until now. We are seeing a brighter future for abantwana bethu and basikhazile indlela kade bedlala ngayo sibusisekile sibili. Sifathisele inhlanhla, they must keep the fire burning.
Iqembu lamaGems lubhekisa ekhaya ngolwesibili kukanti namhlanje kuyalalwa kugidwa emcimbini abawenzela izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani. Ngikhuluma kunjenje iqembu le-Australia le-New Zealand ke ziyangqikilana emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup 2019 lapha-ke e-Liverpool. Kukhangelelwa ukuthi iqembu le-Australia lizanqoba e-New Zealand. I-Australia yoma defending champions. Ngimele e-Studio 7 ngise-Liverpool MNS Arena igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esukwamukela khona manje ukuthi iqembu le-New Zealand inqobe ele-Australia 52-51 emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup odlalelwe kunamhla e-Liverpool kule-Brithani. Iqembu le-Australia belibambe isicoco lesi okweminyaka elishumi lambili 12 years. Senjalo ke kwezomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo etshiyeneyo. Manika Diamonds 1, Islanders 1. Tel 1-0, Mushwani Stars 2. Dynamos 1, Capes United 1.
Nobody, you're
akahluka nokuthi sikhangele ngamafitshane iindaba ebezikhokhela namhlanje abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokuchitshwa komlilo kagetsi kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha kwamnumzana Dumiso Dabengwa iqembu lezimbabwe james linqotshwe lamhla ngele-uganda emdlalweni we-vitality netball world cup siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisa ngugibs dube asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.